baba gande into efanele siphasise iconstitution yethu. Okokuqala, iconstitution yethu ya amendwa ngo 2016 ivumela ama vice president amathathu. Indaba leyakhulunywa, abanye baze bathunywa yifaction kakhuphe ukuya ecourt. Icourt yafika yakulahla lokuyala yathi izinto zomthetho. Kusuka khonapho saba lama vice president amathathu. Ngo 2016 umama ukhuphe wa ekta. Ngo 2017 wa ekta sibi sikhathi esiti. Kuthe sokuphambili ubaba umdili laye wa ekta njengo president uTsvangira Isitulo. Akuzange kube lesiqinde ukuvungama ukuphe kazange ale lokhu sasetshenzwa kunjalo. Sitshengisa ukuthi lokhu kubaba upresident uTsvangira wayerotheka amapresident ama-vice president. Ngoba ukhuphe wayese ekusile, umduli wayese ekusile. Nango umduli nomama ukhuphe basebezihambela eGoli bebinje ngabanye abantu kunganani lo mhlangano we-MDC. Wasekhetha uChamisa uthi kambambi. Yikho kuqala khona uhlupho. Njalo umama ukhuphe lama-records njenge-member ze-National Council. Lokho wakhalala okungena imhlangano sokuzinyanga ezingu-8.
Manje sikhuluma nje ebandleni khona ngapho koBulawayo kuhamba njani njengoba yena umakhuphe engomunye wenkokheli esingathi emqoka. Kuhamba njani? Kulokuhlangana yini? Kukhona okwenzakala?
Hayi, iqiniso yikuthi iphathi ingaba lengqongqoqela eqinileyo njana ikhothama vele kuyavuza. Amangamali ukhuphe ngumuntu edelamandla amaningi njengoba edengu-vice president leminyaka eyi-14. Khonapho kulabantu abamlandelayo abamsekelayo, kodwa ngokuhamba kwezikhathi abantu bazabona iqiniso ukuthi bangenzani. Umeshula Gandhi, hhayi kungcono ukuthi divosa lokuhlala lokho lichaya nendlini omunye uzazife. Siyakwazi ukudivosa abantwana abaningi bayahlala sebesipheka izinto zisipheka, kodwa sizamile njengabadala bebandla sizame ukukhuluma nabo besala. Into eyaconula abantu kakhulu ukuthi umama umakhuphe uvice president party kathandi okuthiwa yikubambana kwamabandla ngoba ubona ngani isikhundla seku-vice president sizasuka kuye. Ngabe yena uvumelana labantu ukuthi senzenini okuthiwa big band coalition? Sasikhuluma nge-big band philosophy njalo bona i-executive lento national executive assembly committee bapha amandla wonke kubaba uTsvangira esaphile ukuthi hamba uye nisabanye bajoyine i-big band. UTsvangirai wahamba inyanga lehafu emareserva bavumelana, bafika bavuma bathi bafuna ukuhlangana nabanye amabandla senze ukuthi i-big band coalition. Sasesithina sesithi sifuna ukwenza i-MDC alliance. Yikhonapho abanye abathathe i-National Standing Committee abathathe abahle baqamuka khona bathi hhayi amathithi akoBulawayo thina siyevele ukuthi yawina siwe zonke, asifuni omunye esizawathatha. Sathi i-coalition i-give and take. Yikho-ke abantu bakhe baba lokhokhe ukuthi kanti sesala ukuthi sihlangane namanye amabandla ngoba isifudlana siphela emfuleni, emfuleni siyephela kulwandle. Yikho-ke uma singakalokhu siwina for 30 years siyi-opposition yakuwethu, sake sithi ngcono sizinisane ama-opposition wonke sibambane ekuphupheni abangani bazilathi cha emandebeleni siyawina. Lokhu akwenzeka emashonalesi sesibona ukuthi inketho abathathi ayisebenzi. Into engaba ngcono ukuthi umuntu uma sekhethwe waba yi-national leader engathathi ebe ngowemashonalesi noma ngemandebeleni. U-vice president ngumuntu omkhulu omele isizwe sonke. Ngingabona wena sisithi mina ngilikhalanga, ngilindebele, ngilityonga, ngilisiwa silahlekile. Sakhathesi thina siyabona kulabantu sibili abahamba naye ulamandla, kodwa sibona ngani sisabe lokhu siqoqoda. sithi hathi mayumi asibambisaneni kodwa hayi ungala akulanto ongayenza mntakababa ngani umuntu uyagula sihambela esibhedlela ezelithi sizamile ukuthi sivale umkenke sekamuka ngaphakathi kodwa hatshi uma ungabona umuntu ongu-vice president engasangeni imihlangano 8 months ezenzile okwakho eceleni esithi ngama-paralyzed fractures iyabe sehlesela.